Kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhlaka 6 kuzibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kule South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimusi lithini lokhu lizama ukuchapha umngcele weBright Bridge ngoba kugcwele kakhulu.
Umnotho wethu ufile, abantu bathole nzima, abantu bayahlupheka. Into okuthiwa yisinkwa, abasilileyo khathesi bancedwe yikuthi labo abasebenza emazweni bebekhona basika basenga isinkwa. Ngoba isinkwa uyasenga nge-$18.
Abebutho abalinde umngcele wemlamba pheli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwele Botswana ngokungekho emthethweni nxa bengababhadalanga imali.
Walinyazwa ngamasotsha vele Botswana eButswana kwesebenza ibuya kukhisimusi mhlaka 24 ebusuku ngama 3. Afana avedlile babagijimisa uhambi wahle wayephuka khonapho wamthatha bayemchiya ekliniki emashaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimusi lithile lokhu lizama ukuchapha umngcele weBright Bridge lapho kubikwa kusedlula abantu abazinkulungwane ezingamathumi amathathu lanhlani zabantu 35,000 ngelanga. Kusukana ezedluleyo njalo kule ndwendwe zezimota lamabhasi ezinde kakhulu. Iziphathamandla zikarhulumente zibikwa zisithi umumo okhangelelwe ukuba ngcono emadabu kabusa namuhla. Lokhu kwenzakala abasebenza kwamanye amazwe abakade bevakatshele eZimbabwe ngaleli khefu besithi badanile ngesimo somnotho welizwe olokhu uqhubeka ubhidlika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa laye obevakatshele ekhaya.
Abantu abaningi abasebenza eSouth Africa bebehambile eZimbabwe ngalo Disemba loba isimo somnotho sinzima eZimbabwe, kodwa abantu abaningi abasebenza lapha bahambile ngesizathu sokuthi abaningi bakhona balezincwadi zokusebenza lapha eSouth Africa. Likho kwenza ukuthi kube lula ukuthi bahambe okusemthethweni besiya ekhaya. Sithethe siya ekhaya lokulabantu abaningi ebhoda, kodwa esinanzeleleyo ukuthi bekungani kulula ukudlula bekunganzima kade kusele South Africa abantu beproseswa kuhle bedlula bengene elizweni besiya eZimbabwe. Sasa amakhampani amaningi ayaqala umsebenzi. Yikho abantu abaningi sebebuya ukuthi baqale bezoqala umsebenzi. Abantu abalencwadi lezo singama-special permit bafika ku-200,000. Bese kusiba labanye abasebenzisa ezinye incwadi ezikolunye uhlobo. Labanye asebevele bele mvume ukuthi babe ngama-citizens alapha eSouth Africa balama-permanent residence. Izizalwane zaseZimbabwe ezisebenza lapha eSouth Africa ziyakuthanda kakhulu eZimbabwe, yikho zihamba zisiyabona izihlobo, zihamba zisiyakudla ikhisimusi. Ngabe kuthiwa ilizwe lethu lilungile umnotho, ngabe usezingeni elifanana leSouth Africa, ngabe vele abantu abaningi bazisebenzela eZimbabwe.
Kungabe kulicele leZimbabwe kumbe leSouth Africa elihlezi liphathana?
Esikunanzelelayo laphana emngceleni esayidini leZimbabwe kabasikani passport. Xa umuntu efika bahle bathatha ipassport bafake istempu okwenza ukuthi ngeminithi angasikana mhlawumbe amapassport amahlanu. Kodwa ngapha eSouth Africa nxa ufika khona kumele ipassport yakho bayisikane, yona ngwayo bafuna ipassport esemthethweni. Bese besikana ipermit, nxa ule permit kuyathatha ama-minutes athize. Bese usithi kulalabo abangena bevele bengela ama-permit kodwa belama-passport, bese becela ukuthi baphiwe amalanga. Yona leyana i-process nje iyathatha isikhathinyana. So ke sinanzelela ukuthi imizila iba khona kakhulu ngapha esecelele South Africa eborder ngokukana kwama-passport. Kodwa ngale Zimbabwe uyangena kuphela bayigcola i-passport uzidlulele. eZimbabwe kuba le queue kuphela labo abachayela izimoto ngabe senza lokhu incwadi yemoto ukuthiwa i-TIP yikho kuthola khona kule queue.
Njengomuntu obesekhaya ngekhefule khisimusi ubona ingani umnotho welizwe unjani njalo kuyathembisa yini ukuthi kungalo
umnotho wethu ufile abantu bathole nzima abantu bayahlupheka into okuthiwa yisinkwa abasidlileyo khathesi bancedwe yikuthi labo abasebenza emazweni bebekhona bafika bathenga isinkwa ngoba isinkwa uyazithenga nge-$18 umuntu ohola i-$500 kumbe umuntu ohlala emakhaya osuka esiyadinga ipentsheni yakhe angeke anelise ukuthenga isinkwa kanti-ke futhi ilanga liyashisa ekhaya yebo ye noma izulu selike lana kodwa-ke ilanga like lachisa ikakhulu sondela ikhisimusi langemva kwekhisimusi amabele abesengani emilinxa wakhanibo songani onyeni esesidla nxa-ke izulu ingazange lini abantu bavuna sibona kuzaba nzima kakhulu sesokuthandazela ukuthi izulu line abantu banelise ukuthi bathole emasimini.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Sixoxelaye eseJohannesburg khonale eSouth Africa. Kusenjalo abebutho abalinde umngcele wemlabapheli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwelebutswana ngokungekho emthethweni nxa bengabhadalanga imali. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebutho ngalolu daba. Kodwa asizweni udaba esilethulelwa ngu-Albert Ncube.
Izakhamizi ezakhele phansi komngcele wemlambapheli zikhala ngokuziphatha kwabebutho abalindele umngcele ukube babebopha labo abachapha lo mngcele besiya kwele butswana ongekho emthethweni baqede lapho bafuna imali ezivalamlomo. Umnumzana Kudakwashe Batso osuke ezizamanyoni kuwadi 19 lo mntana Kutafatso lele esibhedlele esikhulu seGwanda oqhamuke unyawo ngemva kokuwela egodini egijiniswa ngabebutho.
Walinyazwa ngamasosha emlambapheli vele eButswana eButswana kwesebenza ebuya kukhisimusi mhla ka-24 ebusuku noma 3 bavuka afana bavedlule babagijimisa uhambi wahlwa yiphuka khonapho bamthatha bayemchiya ekliniki eMashaba. Kuvamile kakhulu izuku zonke ngokuthi babe befuna imali kuwo abantu abethu laba bangabevelale bangamabhoda jamba babe babhadalisa ama-200 pula lesi mali singikhathaza ngekadokotela ukuthi bafake insimbi.
Umnumzana Baza uthi kufunakala amadola kwemelika ayinkulungwane lamakhulu amathathu $1,300 ukuze umntanakhe ayelatshwe. Iningi labasakhulayo emhlubulweni emandebeleni lisebenzela phetsheya kwele butswana lase-South Africa ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi kuleli. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngesikhangele indaba esiqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi umfana oleminyaka elitshumi lani ungomunye wabayisishiyagalolunye ababotshwe ngemva kokubulawa kwepolisa emgodini we-Good Hope Mine e-Battlefield kusukwana izedluleyo. Lokhu kwenzakala umphathintambo kahulumende umnumzana Kazembe Kazembe esithi abemba imigodi akusafanelanga bathwale izikhali zamamachets. Okwamanje-ke ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp njalo sithatha leli thuba ukuxolisa kulabo abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook labe esiyabe si-live streama khona ukuthi lamuhla asenzi njalo ngoba imitshina yethu ayilunganga kodwa lisixhase njalo kusasukela kusasa siyabe ke si-live streama lolu hlelo njengenjayelo.
Salibonani basakazi baka-Studio 7, igama lami nguJethile Moyo embuya esimukhu ikombona. Nami basakazi indaba yenjelele ngiyibona ibaluleke kakhulu ngoba kudala kwakukhishwa izinduna zazikhipha abantu becela izulu enjelele. Namhlanje injelele ijike kwaba yintaba kuthandazwa khona, kade kwakungathandazwa. Kwakuyocelwa izulu abantu beyihlonipha, and ngasesigabeni nezigaba kwakubuthwa amathambo kutshiso. Namhlanje kusayenziwa, kodwa mina nginethemba lokuthi wonke umuntu uzagcina engena endleleni ngoba izulu lizohamba. Wonke umuntu uzobuyela emuva. Isifiso sami siyikuthi basakazi, abantu izinduna nabosebhuku babe nabantu abasuka emakhaya beyocela izulu, babuyele emuva njengakudala kwakwenziwa. Ngoba lalisini izulu, namhlanje kuwomile ngoba sekwagcwala izihlakaniphi. Abantu abasayenjelele, umuntu nomuntu sezitshela ukuthi hawu mina ngiyasonta ngiyenjelele, kanti okwakudala ngokwakudala ngeke ukujinje. Ngiyabonga msakazi wami.
Ngiyalibingelela mina komutsha wasakazi wakwa-Studio 7 Mpangazithi Aaron. Bakithi ngiyaluzwa uhlelo lokuthi abantwana bathokoze kakhulu, bethokozela ukuya kwi-interview kunesi kubomongikazi. Kodwa-ke xa ungajulisisa ingqondo yezombangazwe, lokho kuyize neze. Kungani abantwana laba besiya aplayele eHarare baze baswelele imali zokugada, bagcine bedingelwa lezi mali zokugada? Zona izibhedlela zaseBrunaberg, izibhedlela zikobulawayo lapho kufundelwa khona ubunesi, ukuze kulahlise umthwakazi. Bazama ukulahlisa intwela yani umsindolwana okukhona ukuthi kuthiwa kuqhathwa abantwana besishoneni. Akulalutho lapha ngamanga, izaba le bazathatha abalutshwana bezama ukuvala umsindolwana okwathiwa yindaba abantwana besishoneni bezofundela ngapha komthwakazi. Khonoko ukuthi abantu besihambela izinto sisiya khonale kubangwa kuyini xa ukuthi sikhululekile komthwakazi?
Ha, khona nje ukubeka ithemba abantu bashithi kuzana uphefu, isihlupheka nje lokuhlukumezeka kwemphefumulo yabantu, ngoba abantu sebephila ngokuhlukumezeka. Abantwana beZimbabwe bonke ngabayanga, akusela mntu lemali, akula kuthi uyasebenza awusebenzi kuyafana, imali uyifake ebhenki awuyitholi. Nguye umnangagwa lo. And bahlukumeza abantu nje kuphela, bona ba-rich.
Nawo ama-investors ngoba kuthiwa khona ale sihlukumeka ezo izinto afunakakho, angicabanga ukuthi bengabuya bebezisa.
Mina umakhosini ngisebenzela kwele Gaborone. Hey, lathi silala uhlupho lolo sibilo lwezimali ngokusilela eZimbabwe. Ngingigcwalisela lo sisi othi usebenzela eBotswana layo, ngumuzwe ekhala ngento lami engiyibonileyo nale indaba enjalo ezimali le ama-passport. Akuthi sithwele nzima ngama-passport, sifuna ama-passport. Ama-passport akhona sidliwa imali eziningi, siqeda lapho singatholi futhi ama-passport angkhona, kodwa sidliwa imali nje. Beye besitshela ukuthi ubuye ngelanga elinje, ubuye ngelanga elinje, size sigcine isikhathi sokuthi sihambe, sifika sihambe. Yikho upresident esikhaya ukuthi ngalibana uyalungisa zwa lezi zinto ezinjani lezo. Bengenele bonke abantu.
Ya, siyafa indlala eZimbabwe. I-government yakhona ayithathi action. Nanxa ithatha ama-actions ile favor, angazi ukuthi luza kuqedwa yini lolu hlupho. Yinkinga esibhekane nayo nje. Lami ngithembeka amavili amathathu, ngisitsho ngendlala le ebhekane nabantu eZimbabwe. Uncedo asikalutholi indaweni eziningi.
Oh, noyimhlolo bantu. Amapolisa ayehlilwa izigebengu, izigebengu ezilimaza abantu. Kodwa uma ngabe kuthiwa i-MDC lo mhlangana, hhayi bayagijima, bagijima bagcwale izimoto, kodwa behluleka ukubopha abantu abamosha elizweni abazosilimazela abantwana, abazosilimazela abafazi. Singekho nje sisingekho emakhaya, kodwa amapolisa agijimela ukuyoshana labantu abadala abalwela ilungelo labo. Imhlolo labo yikho besehluleka lokusinikeza ukudla kanye lenhlanyelo. Thina kwelethi side le kwele BMC banikeza abantu i-fertilizer. Angazi ukuthi i-fertilizer iyahlanyelwa kumbe i-fertilizer ngumvundiswa.
Lawo ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, liwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithande njalo ukuxolisa ngokuthi asi-live stream lamhla, kodwa sizenze njalo kusukela kusasa. ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika uthi amabutho elizwe lakhe awasoze asuke e-Iraq ngaphandle kokuthi lelo lizwe libhadale imali eyasetshenziswa lilizwe lakhe ukwakha inkamba yendizamtshina yebutho kulelo lizwe i-Airbus eyabiza amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola. Lokhu kulandela isinqumo esithethwe yiPhalamende ye-Iraq esokuthi uhulumende axotshe amabutho eMelika angu-5200 kulandela ukubulawa kwesiphathamandla se-Iraq uMnumzana Qaim Soleimani nelemelika. Uthi ele-Iraq lingakwenza lokhu liza kwethulelwa izijeziso zama-sanctions elingakaze lizibone. Abokholo lesi-Muslim abedlulisa amalawulo babulele amalunga ebutho lemelika amathathu ngesonto eKenya ngemva kokuhlasela inkamba yebutho esetshenziswa ngelekenya lelemelika eduzane lomngcele leSomalia. I-Al-Shabaab ithi yiyo ehlaseleyo njalo ibulele abemelika abalitshumi lasikhombisa kukanti sithethe linkamba. Kodwa i-Africom ithi i-Al-Shabaab isisenga lezimithiyo. Namhlanje kwezenzakala eMelika, umabhalane omkhulu kahulumende weMelika uMnumzana Mike Pompeo usevikele inyathelo elithethwe yilizwe lakhe elokubulala isiphathamandla sebutho le-Iran uMnumzana Qaim Soleimani ngolwesihlanu e-Iraq lanxa enqabile ukuveza ubufakazi bokuthi umuyi wayeyingozi ebantwini beMelika kanye labomhlubulo we-Middle East. UMnumzana Pompeo utshele imisakazo etshiyeneyo izolo ntambama egoqela i-CNN, ABC, le-Fox News ukuthi inkokheli yeMelika ilabo bonke ubufakazi bokuthi bekufanele uMnumzana Soleimani abulawe ngoba ubelungiselela ukuhlasela abantu abaningi, ngakho okwenziwe yilizwe lakhe yikubahlenga. Uthe kasoze abuveze egcekeni lobo ubufakazi ngoba kufanele uhulumende wakhe avikele labo abamnike lolo lwazi. Kodwa wengeze wathi elemelika lizaqhubeka lisethula imbiko ngokwenzakale lapho kuhlaselwa umuyi ngendizamtshina ye-drone lanxa kuza kwenziwa ngonanzelelo. Ukusenjalo, ele-Iran lithi aliseyi kuphatheka ngokupheleleyo kusivumelwano esasungulwa ngomnyaka ka-2015 phakathi kwalelo lizwe lelemelika esezikhali ze-nuclear njalo selizazenzela santando. Umongameli Trump laye waphuma kulolu hlelo ngomnyaka odluleyo. Umkhokheli we-Iran, u-Ayatollah Al-Khamenei, ubikwa ethe ilizwe lakhe lizaphindisela ukubulawa kukaMnumzana Soleimani lanxa ilizwe lakhe lingafuni impi. Umongameli Trump laye uselobe ebulenjini be-Twitter imbiko etshiyeneyo etshela ele-Iran ukuthi lingalokothi lihlasele ele-Melika kumbe izizalwane zalo ngoba laye uzaphindisela kabuhlungu engakhethi le ndawo zamasiko alelo lizwe, ama-cultural sites. Amalunga ebandla elibusayo elama-Republicans ayasekela okwenziwe ngumongameli Trump, kodwa awama-Democrats athi lanxa lawo evuma izizathu zokubulawa kukaMnumzana Soleimani bekufanele kuvunyelwane edalele ePhalamende yeMelika iCongress kungakathathwa inyathelo. Umofi ukhangelelwe ukungcwatshwa ngolwesibili eKeman.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Okwamanje uChris Gande weStudio 7 usethulela ingoma ezilithumi ezadla uBhedu ngomnyaka ka-2019 onalo esisanda ukugqiba ezabaculi bakweli kamthwakazi iTop 10.
Number 10 silengoma ka Berita ethi ndicela ikhisi. Kun number 9 silengoma ka DJ Fritz featuring Sis K ingoma ethi ziyalenda.
Goes up must come down. What goes up must come down. Higher you go, higher you go, higher you go.
Number 8 silengoma kaMadlela featuring Boyoyo ingoma ethi celebrate. Number 7 ke kule ngoma
yenzela
kuyokukhanya kwezwe ingoma ethiwa inkubalo
abasha kuyasenzela sapasashiya basalenzela kuyasenzela kithina abantu abasha kuyasenzela sapasashiya basalenzela.
Kuna number 6 silengoma ka Frank featuring Zex ingoma ethi charge office.
Hello? Hey, I charge office yini? Iti kusa charge office yini? Akuna problem, mfuna ukubuza ukuthi ngaba le charge yefone lomntwana omncane yini? Charge office the charger. Oh, sorry, my sister. Let's see if you are charged on my phone. Okay, fine. Charge.
Ku number 5 silengoma eye Asaf ingoma ethi vibe is correct. Number 4 kusezi ingoma ye HP Manyenga ingoma ethi Sherry Omubi.
Sure, mfuna utshintsha lifestyle yami kunje mutero kokafani ole blanka ye aki mfuna utshintsha lifestyle yami mfuna utshintsha omubi ukuthi wonke majida kawamfuni politiste ngathi amapresta wakhuli.
Ijembe Mox says yona ku number 3 ngengoma ethi Njelimana.
Hey.
number 2 silengoma ye agenda featuring Lloyd and Londra ingoma ethi ukuphi
nihambile uma ngomoda ngithola ngifana nawe
searching all around the world. Where are you? Where are you?
Ukuphi wena sanga sami? Ukuphi wena love wami? Uyabudini moyo wami.
Number 1 asilengoma Ramses K ethi icheri yami. I like a song, them sis K.
Super sex, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, bad girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss her cold, ever since, always be on, never bet. Wife in material, she's the type to bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got sweat dripping for the black magic. I got me an upgrade, got ring on my exes. The styling and physio now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Msiz K, esithi icheri yami engunumber 1 kwingoma ezilitshumi ezadla ubhedu ngomnyaka ka-2019 wona lesi esisanda ukuwugqiba nje kubaculi bakwelikamthwakazi i-top 10 esiyethulelwe nguChris Gande we-Studio 7. Isingakehlukane nanzi inhloko zendaba ebezikhokhelilayo. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimusi lithi lilokhu lizama ukuchapha umngcele we-Beit Bridge lapho kulokhu kuphithizela kule ndwendwe ezinde zemota lamabhasi. Abebutho abalinde umngcele wemlamba heli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwele Botswana ngokungekho emthethweni nxa bengababhadalanga imali. Hayi sikugqoba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.